ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlazi mashumi mabili la nhlano kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi sithiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekusebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane.
Singaselaho konke lokhu besilapho, sesidinga ngathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu sasilapho? Nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wekukurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi amachibi achiywa yilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikodlo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele incwadi kwezempilakahle uDokotela Elophi Sibanda.
Je, umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi sithiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile, sekusebusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho, imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu, kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayisekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt naleyo esuke eHarare, sethusegwedi sinizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
kunzima ukuthi ngisho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka izizathu zakhona ziningi, but okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda. Kuyokhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asiko ukuthi lonyaka kungcono kula last year. Lonyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma provincial hospital ama district hospital. Ukwenza idaba lakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspraya ama reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bebe le mithi yokuspraya ezindlini. Ngale sikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspraya sesedlini. Lesi sikhathi esamanzi layo iso singaniphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda incwethi kwezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo owenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo badila loba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakamuse Gwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe betsa inkomo zazilana uboya kodwa linodo yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe kukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babe lenkomo eziningi.
Kwaba umuntu oyele inkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilapho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi maybe uhulumente uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ma-records okuthi sake saluza konke lokhu sasilapho? Nxa sithi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo yilabantwana abazakufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana eselokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele, babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngqabutho Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolabe commission ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugrawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni. Kati uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonye ukuthi elinyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe likomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini sizwe ukuthi siyangaphi, ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama-report ama-commission abakhona kwabakhona ngamaphepha akathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust, uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe egugrawundi kuzamele bajeziswe.
After esoku-investigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ngubhosi or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini, lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limpophe ayefelejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizo Kuncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uDuzulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili, ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumbutshena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje udikile ethi basafaka isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister, application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona kwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owe-malaria. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayisa izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe uMongameli Museveni usolwa njalo ngabamabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Gawule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngodlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Mseveri kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babu Gawule, uyamuzwa uyakhuluma babu Sibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye. Kodwa-ke asikhangeleni phela lapho sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana la mazwe wonke nala esikhona. Ngingatsho ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedakali kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United Nations uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi langa kuswelakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Ezinhlelweni ze-Afrika sikhangelele ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho sikukhangela ikho sikuqinisayo kakhulu njengohulumente wezanu-PF.
uyori Museveni usuke eZimbabwe khathesi akulamnyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi uchana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uyona Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala kutshengisa ukuthi vele la uyona Museveni uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle angasilethela yena noma bangasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo babo uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzakalezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma konoko. Kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalesi ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye. Kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uyona Museveni ongamiva ayita namhlanje eSouth Africa khona ngayo mbijana njenge-Afrika siyasalela sile muva kodwa ke sebeloku sikhamba mbijana siloku sikhamba mbijana sikhona singathe sipenda nje sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa baba ugawula udubo olukhona ngalokuthi i-Uganda ayila business zayiletha kwele Zimbabwe udubo olukhona ngokuthi i-Zimbabwe International Trade Fair ngayilani lokuthi sizame ukunceda upresident uyona Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe la ngamafitshane baba ugawula
mthetho angifithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi-Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Africa singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxe ndawonye lodokotela Nkululeko Sibanda we-MDC.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Uhulumende weLebhilitane isesidla amalanga abi evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni walo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwa ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube labantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abamfakela yona lama fell victim of being of that statistics. Katesi kuthiwa kula maZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya baphonga umhudula kuphela bangenisa khonapho bangenisa emuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
USibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamtshina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama-authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqeda lapho baphenduka. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owaSibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa kumele ngiye toilet kumele ngiphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyabe ngasela muntu, abantu abasebenza lapho babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangiyenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama-champions ama-human rights? Kota, this is a complete violation of human rights. Unziye mama tota. Kota, hi. Unkulunkulu khona. Uzongisiza one day.
Unkosazana Neriyane Shamba, owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi maZimbabwe Yes We Can, uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Behambisa isiphofu. Isiphofu. EZimbabwe. Hayi bakithi, hayi. Akwenziwa lokho bathi balama human rights. Ama human rights anjani? Okuthini ama human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa la ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba isibotshwa.
Ngokuxabana nomama omntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embophisa ngayejele. Aphuma lapho ngasebefikini banthathele i-status sami. Kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sona isitakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi besiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanyamazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqo ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.